ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele ukuba injongo uNkulunkulu abe esibizele yona kuyini. Ngibala kumakho ichapter ka-5 lapha ngifuna ukukhangela ivesi ka-18 ikhuluma ngendoda eyakhululwa kumadimoni nguJesu. Lapho iBhayibheli ithi lona chapter 5 verse ka-18 ithi lapho uJesu sengena esikepeni, lindoda eyayikhululwe kumadimoni yamncenga icela ukuhamba laye. Kodwa uJesu wasesithi, hamba ngekhaya uye emulini yakho uyebatshela yonke into inkosi ekwenzele yona lokuthi ibe lomusa lawe. Lindoda yaqalisa ukungena emadolobheni alitshumi akuleso sigaba ikhuluma indaba ezinkulu ezinhle uJesu azenzele yena. Wonke umuntu wamangala entweni le ayebatshela yona. Ngakho lapha ngifuna sinanzelele ukuthi lindoda yayisikhululwe kumadimoni nguJesu yacabanga yona ukuthi kungcono ngimlandele. Kodwa sibona uJesu sithi hayi, isizathu engusizele sona yikuthi uhambe uyetshela abanye indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Nxa sikhangela lona vele iBhayibhili singathi ngelisenza ukuthi sikhangele abanye. Siyahlangana lalindoda ikhululwe kumadimoni amanengi, amadimoni ayibophile. Ukubonga kwayo yacabanga ukuthi nxa izabe sisithi ibonge uNkulunkulu yikuthi ihambe loJesu imlandelele ibe ngomunye wabafundi bakhe. Kodwa siyabona ukuthi uJesu uthi hayi ndoda, buyela emulini yakho uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni empilweni. Buyela esigabeni lesohlala kiso uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni. Kodwa sibona ukuthi lindoda ayizange iye emulini kuphela, ayizange iye esigabeni, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha lithi wangena emadolobheni alitshumi okwakuthiwa iDecapolis esiyafakaza esiyatshumayela. Manje wena mlalele, angazi namuhle ukuthi uNkulunkulu wakwenzelani empilweni yakho. Bangaka bemuli yakho abangamaziyo uNkulunkulu okhulumisana labo ngaye uNkulunkulu? Ingqobo yakho yokuqala le, qalisa eJerusalem. Bangaphi odade wenu, bangaphi abafo wenu, ungaphi umama, ungaphi ubaba ongamaziyo uNkulunkulu? Okokuthi namhlanje uqeda ukulalela lintshumayelo, ungasuka umthathele umakhalekhukhwini umbuze ukuthi hawu, usikhangele insuku zakho osuziphile lapha emhlabeni, uyamazi yini uJehova? Suka laphana uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba kusigaba leso ohlala kiso, ngabe kusesikolo, kungabe kusekolishini, kungabe lapho osebenza khona, kungabe kumbe kuyindawo lawe lapho othona ukhona. Bangaka abantu abakhonapho ozowakhulumisana labo ngoNkulunkulu esigabeni sakho? Ubatshela ngothando lukaNkulunkulu, ubatshela ngomusa uNkulunkulu akwenzele wona. Usuka lapho ungena emadolobheni amanye, ngena kutsho ukuthi lapha qhubeka uye phambili uyengena kwezinye izindawo. La uJesu siyambona engena ezigabeni ezihlukeneyo ekhulumisana labantu abehlukeneyo ebafakazela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, nika abantu bakho umlilo phakathi kwenhliziyo, bafuqe ukuba bakwanise ukukhuluma indaba ezimnandi, indaba zevangeli kwabanye abantu. Unkulunkulu kulabanye abayesabayo, banike igunya lesibindi esokufakaza ngelizwi lakho. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.